Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama reforms aqathe ukuthi bona abayenza ama elections ebe credible and ebe free and fair. Ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama reforms, and most like that I already in favor of one umnanga. So sithi bona kunjani kube lama reforms first so that the political playing field ibe level.
Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance zitshengisele esitaladini zeHarare zifuna inguquko emthethweni oqondisa ukhetho.
Umhlangano wethu wokuqala njengeZimbabwe Electoral Commission leprovinsi yakobulawayo uthi sihlangane lama-aspiring candidates ukuthi sibafundise ngelanga le-nomination code. Sikwenze lokhu sile njongo yokuthi abantu nxa sisiyahlangana mhla ka-14 sihlangane besiza lezinto ezibondileyo.
Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, bahlangene lamalunga amabandla wonke akobulawayo akhangelele kuncintisa kukhetho lwalonyaka. Uhulumende weMelika usekhethe umnumzana Brian Nichols ukuthi azoba ngummeli walelo lizwe eZimbabwe. Idale leSenate lingasuthiseka ngembali yakhe ukuthi athathe leso sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa zigcwale ezitaladini zeHarare zifola njengendlela yokuveza izikhalazo zenguquko eziyifunayo kuziqondiso zomthetho olawula ukhetho ukuze ilungisiswe andubana kwenziwe ukhetho lwalonyaka. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Bekuhlatshelwa kugidwa lapho abasekeli bamabandla omanyano owe-MDC Alliance betshengisela edolobheni leHarare namhlanje emini. Ekhuluma labasekeli balomanyano, umkhokheli walelo bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze livume ukuqilibezelwa kukhetho lonyaka, njalo bazaqaphela ukuthi izekhi ilalele izikhalazo zabo. Uphinde wathi ukutshengisela kwanamhlanje kungokokuqala behlela ukwenza endaweni zonke zeZimbabwe. Phakathi kwezikhalazo zabo bathi kumele zilungisise zigoqela ukulungiswa kwamaphepha okuvota, ukuhlonziswa kogwalo lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll, lokuthi abebutho bangangeni endaweni zokhetho ngoba bengethusela uZulu ukuthi avotele ibandla le-ZANU-PF. Omunye wabakade betshengisela umnumzana Jabulani Dlovu uthi lezi ndaba nxa zingalungisiswanga ukhetho alisoze lube ngolukhululekileyo.
Ama reforms aqathe ukuthi bona abayenza ama elections ebe credible and ebe free and fair. Ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama reforms, and most like that I already in favor of one umnanga. So sithi bona kunjani kube lama reforms first so that the political playing field ibe level, wonke ama political parties and ebe leko access to everything that is being assessed by umnanga and his ruling party.
Ilunga ledayela eParliament lakobulawayo uJesman Thofa uthi abakusolayo kakhulu yikungalandelwa kwezisekelo zombuso emalungiseleni okhetho, njalo bekhangelele ukuthi iZEC ilandele imithetho ikakhulu edabeni logwalo lwabelelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Bathethi liyabona abapronounce ama-elections lawa uthi azaba khona, kuzaba le-nomination code futhi mhla ka-14. Okukhona yikuthi ngaye abantu ama-principles njengo-president, even u-member of parliament, kuyafunakala ukuthi wena ngaye uhambisa iphepha lakho ele-nomination ufake abantu abakhona ku-voters roll. Manje sizabe sibakhangele ngaphi ngaye voters roll ingakaphumi? So yikho okunye kwezinto okwenza ukuthi sibuye ngathesi sive lokutshengisela lokhu khona.
omunye wabasakhulayo umnumzana Nkosilathi Juwane uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende alandele okufunwa ngabantu hatshi ukuba ngutando kayiphikiswa. Umnumzana Khosa Siziba yena uthi kuqakathekile ukuthi abebutho bengangeneli endabeni zokhetho.
Thina sithi hatshi amasosha akasuke ezeke engangeneli kozokhetho, sifunda amasosha ebele emabharaki. Njalo sithi sifuna ukwazi ukuthi ballot paper liprintwa kuphi, njalo ngubani. Sibe kwazi njalo ukuthi ama-ballot paper akhona aprintwe emangaki, azadindwe emangaki. Kubeke segcekeni konke ukwenzela ukuthi ama-election.
Bese kulokukhonona abamanye amabandla aphikisayo besithi umanyano we-MDC Alliance usuthathela ikomishini yezeki umsebenzi. Okungumqondo ophikiswe uNkosazana noMathemba Ndlovu, umgcinisihlalo wesigaba sakobulawayo ebandleni, othi izekhi kakumelanga iyamele noba yiliphi ibandla lezombusazwe.
Izekhi asiyithatheli msebenzi, izekhi i-independent board kumele ilalele ukuthi abantu bathini. Khonokho ukuthi izekhi iqamele elinye ibandla isibone ngani abantu abakhuluma izifiso zabo sebefuna ukuyithathela umsebenzi kayisizo. Esikufunayo ukuthi izekhi yenze izinto eziqacayo, otherwise lo nyaka silandanga kudala.
Lokhu kutshengisela kwenziwa ngemva kwesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa Selanga okuzaziwa ngalo ukhetho lukamhlaka 30 Ntulikazi. Abebandla elibikwa lisekelwa ngaye ngumongameli umnumzana Robert Mgabe ele-National Patriotic Front labo batshengisele usekelo lwabo kuchamisa lokutshengisela kwe-MDC Alliance. Ibandla le-NPF belimele ngumnumzana Jelas Mawarire loShadrick Mashaya Mombe ababengamalunga awe-G40 ebandleni le-ZANU-PF. Abamabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo sebelesikhathi eside bekhala ngokuthi ibandla elibusayo eli-ZANU-PF kalizake linqobe ngokomqotho, kodwa bahlala besenza ubuqili labebutho ukwalela embusweni. Mele sithu sevenise Harare Gibson Pepe.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ihlangene lamuhla lamabandla wonke akobulawayo akhangelele ukuncintisa kukhetho lalonyaka esikolo seMilton Junior. Bebonisana ngengwalo ezidingakalayo mhla zilithumilani kuyona le inyanga edalelwe ukubhalisa ele-nomination court elizahlala e-Trade Gold ku-Court 5. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga amabandla akhangelele ukuma kukhetho lwalonyaka namhlanje athole imfundiso esuka kwabezekhi mayelana lengwalo ezidingakala ukubhalisa edalele nomination court okumele bazise emahofisini abo akobulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kohlelo lolu kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi lo ngumhlangano wabo wakuqala lamalunga amabandla ezombusazwe ojonye ukubabonisa ngokumele bakwenze kusasele sikhathi, ngoba lonyaka amabandla akhangelele ukuma kukhetho manengi.
Umhlangano wethu wakuqala njengeZimbabwe Electoral Commission leprovinsi yakobulawayo uthi sihlangane lama aspiring candidates ukuthi sibafundise ngelanga le-nomination court. Sikwenze lokho sile njongo yokuthi abantu nxa sisiyahlangana mhla ka-14 sihlangane besiza lezinto eziqondileyo, ngoba siyananzelela ukuthi ama-political parties maningi kathesi. Abantu bangabuya lezinto ezingakwananga kuzabathwalisa nzima, lathi kusithwalisa nzima futhi ukuthi siqede ngalelo langa.
Usikomichi wezekhi umnumzana Daniel Chigaru uveze ukujabula ngenani labantu abangenela umhlangano ethi uqhutshwe kuhle.
Namhla lapha besilomsebenzi wokuzama ukufundisa lokulungiselela abantu abafuna ukuba babe ngama candidates. Sibalungiselela ilanga lamhla ka-14 lapho sizakuhlangana khona ezi-nomination court zihluza abantu abafisa ukuthi babe ngabameli. Sisalungisa ukuthi abantu bazabhatala ngayiphi indlela.
Unkosikazi Mnikazi Charity Mpofu okhangelele ukuba lilunga ledale lePhalamende emele izaphu enkulumane uthi uhlelo lolu luyabukeka.
Uhlelo obesilalo lezekhi lubele usifundisa kakhulu. Sibona angathi kuzasezela kube lula ukuthi siregister ngoba nxa singaqalisa khathesi kusiyafika ilanga kuza kuba lula ngoba ama-corrections siyabe sesiwenzile.
Unkosikazi Nomvula Mguni okhangelele ukumela ibandla le-MDCT ekhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ebulawayo East uncome uhlelo lwezekhi.
Uhlelo luhle kakhulu ngoba mbona ngazani singalandela lokho esikutshele namhla akusoze kube le confusion. Sizahambisa amaphephethu ngesikhathi singaxokozeli ekugcineni.
Ilunga lezanu PF elikhangelele ukuncintisa ukuba lilunga ledale elimela inketha mganwini umnumzana Elfas Mashaba uthi ufunde okunenyi emhlanganweni wanamhlanje.
Izekhi uzosinika iziqondiso zokuthi njengama-candidates sizibambe njani njalo lokuthi sisiya ku-nomination court mhlaka 14 kwini ukukhangelelwe ukuthi ama-candidates akwenze. Lethemba kuzasincedisa ukuthi siphangise ukwenza izinto zethu nxa sikompare ngokwenzakala ngo-2013 kwaba lama problems abakhona abantu baxokozela but nxa kusenzile bazathi kuzahamba ngendlela.
Amabandla wonke akhangelele ukungena kukhetho lonyaka ajabulele uhlelo lwezekhi kanye nengcazelo yokumele kwenziwe ukuze bengehluleki ukungena ekhethweni. Abadinga ukuncintisa lonyaka bakhuthazwe ukuya emahofisini awezekhi kobulawayo bayeboniswa ngakho konke okuqondileyo okumele bakwenze. Labo abakhangelele ukuba ngamakhansila abahlawuli lutho kuthi amalunga edale lePhalamende ahlawula amachumi amahlanu amadola kuthi abafuna ukuncintisa esikhundleni sikamongameli bahlawula inkulungwane eyodwa yamadola njalo amaphepha abo enomination alungiselwa eHarare emahofisini ezekhi hatshi kobulawayo. Izekhi ichaze ukuba ngesikhathi amabandla eletha amabizo azabamela eSenate kanye lamalunga eproportional representation kumele bahlawule ikhulu lamadola. Kusukela izolo izekhi iqale ukupha amabandla lamalunga abo amaphepha okumele bawagcwalise bawabuyisele ezekhi idale le-nomination court lingakahlali kumbe ngelanga lihlala. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu Reserve Bank umnumzana John Mangoja ubikwa esithi ibhanga leli lizancedisa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi elizweni ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe inhlelo zokulima njalo amanzi atholakale lula. Lokhu kuphuma emhlanganweni omkhulu owe Water Infrastructure Investment Conference eHarare olenjongo yokuqoqa imali kuthuthukise inhlelo zamanzi ezingamachumi amathathu ezizalethela ilizwe amanzi amaningi. Evula lumhlangano ngokusemthethweni izolo umongameli Mnangagwa utshele usomabhizinisi abakulumhlangano ukuthi ukuswelakala kwamanzi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe ngakho uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlelo zamanzi encediswa ngosomabhizimusi. Ukuhlaziya isimo samanzi elizweni kanye lenhlelo zikahulumende sixoxe lomnumzana Sam Siphephankomo owake waba ngumphathintambo obona ngenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano.
When I was minister wamanzi, a lot of businesses and investors were very willing to invest. Wakusupa ngaleso sikhathi equation ye 51% wakufanele ukubana ama investors ay surrender to locals ngisho ukuthi seba kukhipha engkwazi ukuthi ama projects awe water amaningi ami especially even those engachiya ngewa initiative ami referring to ngapha lapeng kuhlangothi emphila kona ele Mathebeleland kwakule kwaishangani dam li imi kwakule Zambezi water project imi kulama projects amaningi afanele enziwe even kobulawayo ukuthi amanzi atholakale abantu ama rights abo ngamanzi abe protected. But mnambona ngana ma investors wonke la nxa kutheni Zimbabwe is open for business balindele ama elections.
Bebe sithi bazaqoqa imali yokuthi bethuthukise inhlelo ezingamachumi amathathu zamanzi ezizalethela ilizwe amanzi amaningi kakhulu. Kungenzakala yini lokho? Nxa kuyukuthi konke kuhambe kuhle ukhetho lwaqhotshwa kuhle.
Well, kwenze isikhathi abantu laba bayakhuluma izinto njengama-politicians abafuna ukuthi towards an election kuzwakale angani kukhulu okuzayo nxa bangaba yibo abasesikhundleni. Ngiyakwazi mina ukuthi lokho izinto ezingalula. Yinto efanele ibe planned properly. Njalo ithatha isikhathi eside ukwenza idam takes a long time and so even lokwenza amanzi ayefika ezindlini zabantu requires a lot of infrastructure. Amanzi adevelopile adeveloped amanzi abo ngama 20 30 50 year plan lapha ayikho iplan enjengaleyo siphunguthi nje okuvikileyo yikho lanxa kwaze kube layo iplan nguminister nxa ungxenye ungweni ibandla elingasilo elibusayo iplan yakho izaba swathethi ngoba kuyabe kuthiwa ungaphumelela ukukwenza lokho then uyabungani i-government ebusayo iyasolwa but iqiniseke ukuthi angikholwa ukuthi bengakwenelisa lokho in the next 5-10 years.
Lo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo owake waba ngumphathintambo obona ngenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo 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 mthwaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ukhulumende weMelika usekhethe umnumzana Brian Nichols ukuthi azoba ngumeli walelo lizwe eZimbabwe idale le-Senate lingasuthiseka ngembali yakhe ukuthi athathe leso sikhundla. Nxa idale le-Senate lingasuthiseka, uNichols nguye osezathatha isikhundla esithiwe ngumnumzana Harry Thomas Jr. osaphethe isikhundla sokuba ngumeli someli weMelika eZimbabwe okwamanje. Umnumzana John Taylor utshelela umsakazo ukuthi akukazakali ukuthi uzabuya nini kuzoqala umsebenzi ngoba kuza kuya ngokuthi usuthisile na idale le-Senate.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sixoxa ngokuthengisela komanyano weMDC Alliance eHarare namuhla usola iZimbabwe Electoral Commission ngokwala ukulungisisa izikhalazo zawo ngaphambilini kokhetho. Ukuthengisela lokhu kungenwe izinkulungwane lenkulungwane zabantu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwale Jordan King Abdullah usekhethe ilunga ledale lakhe le-cabinet u-Omar Azaz esikhundleni sokuba yinhloko kahulumende esisele singasela muntu ngemva kokuchiya umsebenzi kukaHani Malkin.
Ukusilela kwamafutha ezimoto elizweni kuqhubekela phambili. Ukusilela kwamafutha lokho kuqale ekuqaleni komnyaka, uhulumende wapha izizathu eziningi ezehlukeneyo ezibalisa ukusilela kwemali yakwamanyamazwe lokunye. Usomabhizimusi umnumzana Edwin Dlovu uthi ukusilela kwamafutha lokhu kungaba kubangelwa ukuthi uhulumende wafaka umthetho wokuthi amafutha kumele ethengiswe kuphela nxa ehlanganiswe lokuthiwa iblend.
Kobulawayo sesilodubo lololo lokushota kwamafutha, kodwa ke sinanzelela ukuthi ke awashotiswa ukuthi ayabe ngekho. Ifuwe liyabe khona, kodwa ke nxa ukuthi uhulumende wabe kumthetho lo ukuthi ke idaluthwe ke ngeethanol, sokusenza ukuthi ke idileye ishote ngoba iethanol yangikhona iyabe ingeneli ukuthi abamagaraji bayithole bahlanganiseke ne-fuel ibisiphuza-ke. Sananzelela ukuthi ekuseni amagaraji wonke uzathola-ke engathengisi ufuel belindele i-ethanol engekhoyo. Yiyo-ke i-artificial shortage-ke esiyibonayo lapha koBulawayo.
Kodwa omele ibhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi imbangela yokusilela kwamafutha ikungahleleki kukahulumende.
Into ekhanyayo ukuthi lizwe lonke Christ sokugcwele ama-queues abantu abalayinela ukudinga ifuel. Ifuel njalo intengo yakhona isiqansile. Kuyakhanya sibisibile ukuthi kukhona okuswelakalayo phakathina kwe-distribution ye-fuel phakathina kwelizwe. Abaningi bethu bananzelela ukuthi kungabe kuyikushota kwe-foreign currency, also kusenza ukuthi laba abayi babathengisa amafutha benganelisi ukuthi bethole imali yaneleyo evela ku-reserve bank ukuthi behambe behode amafutha ebuye elizweni. But kukhanya ngani njalo kungaba lenye international dimension ekhona eyokuthi khona amafutha lapho asuka khona intengo yakhona isiqandile.
UNdlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimoto lokhu sokubangele ukuthi osomabhizimusi abanjengaye bengenelisi ukusebenza ngemfanelo.
Ngoba-ke ngikhangela ngakini mina ibhizinisi yami-ke ngezimoto, ekuseni kuya kumele zithele amafutha, kodwa-ke siyahamba emagarajini esithenga kiwo uthole kuthiwa kayikho izetholakala emini. So kuyabe sokumisile-ke umsebenzi ukuthi izimoto zisebenze. Ngokunjalo-ke kubisela phansi umnotho welizwe, ngoba-ke izimoto xa zingelafika zingeke zisebenze. Kodwa-ke kuyinto-ke ebingalungiseka ngoba yona ifuyela ngokwayo uyabe iwodiwe, uyabe ikhona-ke ngenxa yohlupho lukahulumende ofosa abantu ukuthi khona kabahlanganise le ethanolu. Besithi bona bazama-ke ukuthi bathole imakhethi yayo mbe bathole bangezelele i-employment-ke ebantwini bakithi. Kodwa-ke ekugcineni kugcina sokubulala i-employment, ngoba-ke amakhampani abangasasebenzi kuhle ngokushota kwayo leyo fuel ngenxa yokuthi i-ethanol iyabingekho.
Lokhu kugcizelelwe nguSibanda othi ukungatholakali kwamafutha sokucobodisa umnotho welizwe ovele uminxele.
Umnotho waleli lizwe uvele waphazamiseka kudala okokuthi kathesi osokusezakala sokuyikucobodisa. Ukuswelakala kwamafutha sokuyikucobodisa umkhonomi waleli lizwe, ngoba esesibukhangelele kathesi ukuthi intengo yezinto zonke kufuze ukuthi ikwanise ukuthi iqanse kusukusela ngeviki elizayo. Ambona ukuthi intengo izahlala ilokhu ifanana. Siyakwazi ukuthi ibilokhu iqansa, but iqansa abantu bengakaqalisi ukukhala kakhulu. Kodwa kusiyafika kusiyaphela iviki elandelayo, ngiyakholwa ukuthi ama-customers nama-consumers, abantu abathenga izinto ama-basic goods eZimbabwe bazaqalisa ukukhala, ngoba intengo yakhona yabe isikhwele ngendlela esingayijwayelanga.
Intengo yamafutha ezimoto emhlabeni jikelele ikhuphukile, kodwa njengenhlala yenza iyehla ngemva kwesikhatshana. Kodwa eZimbabwe intengo ingavele iqanse ayehli.
Udaba lolu selwethulelwe nguChris Kande weStudio 7. Kusukela ngesikhathi kubunjwa ibandla eliphikisayo leMDC likhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, isigaba seMashonaland East sazakala singesinye sezigaba ezisekela ibandla leZANU-PF lobe ngumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Kodwa amabandla aphikisayo kanye lengcwethi kwezombusazwe bathi lokho kulakho ukuguquka ngenxa yokudonselana okuphakathi kwebandla leZANU-PF okwamanje, lapho kuxotshwe iziphathamandla zebandla ezimbalwa esigabeni lesi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa emaningi amabandla azoncintisa kukhetho lwalonyaka, kulokudonselana kwe-MDCT, icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa likhangelelwe ukunqoba ngesilinganiso esiphezulu. Kusukela ngomnyaka ka-2000 i-MDC ibunjwa, kuze kube khathesi ibiqhubeka inqoba eHarare Metropolitan kukhetho lwamalunga edale lephalamende lakumansipala. Lokho kuguquke kukhetho luka-2005 loluka-2008 lapho iZANU-PF enqobe eHarare South kuphela. Ngomnyaka ka-2013 iZANU-PF yalondoloza iHarare South yazothola ezinye njalo izihlalo ezinhlanu. I-MDCT yona yanqoba endaweni ezingamachumi amabili lantathu njengoba ama-constituency aweHarare Metropolitan engezelelwa ngemva kokuqunywa kwamanye akhona. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust, CYDT, esebenzisana labasakhulayo esigabeni seGwanda, uNkosazana Chasisile Ndlovu, uthi MDCT ilakho unqoba njalo kukhetho lwalonyaka eHarare Metropolitan.
Xa siqathanisa i-performance ye-opposition ruling party endaweni yaseHarare, siyananzelela ukuthi i-opposition izibambile kakhulu eHarare, ithola amavoti amaningi ukudlula i-ruling party eyiZANU-PF. Lokho kusenziwa ukuthi abantu abaningi sibathola eHarare ngabantu abathola ulwazi olujulileyo njalo abathola abakwanisa ukuthi becubungule izinto ngendlela ebalulekileyo bebone ngelihlo elibanzi kulalabo abatholakala ngaphandle kweHarare abaphila ngepropaganda abayithola kuZANU-PF. Khathesi iHarare ngokwayo iyanelise ukuthi ibe labantu abangu 850,000 abayanelise ukuregister as voters, and iningi langkhona lingabantu abatsha abangabe bebona izinto differently njalo futhi abangabe bethakazelela ukubona utshintsho lwezembusazwe. Kungagcina kusenza ukuthi iHarare futhi iqhubeke i-opposition izibambile.
Okubangele ukuthathelwa ezinye zezikhundla lelibandla le-MDCT kukhetho luka-2013 zithathwa ngabebandla leZANU-PF. Umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, laye uthi iHarare ngeye-MDC kusukela ngo-2000.
IHarare siyananzelela ukuthi kakhulu iyasekelwa nabantu esingathi ama-supporters awe-opposition. I-opposition parties zijayele ukuwina eHarare Central. But-ke umahluko okhona lapha engiwubonayo omkhulu ngokuthi abantu abavothela i-opposition ngaseHarare bavothela ngezizathu zokuthi bona bayabe beyifuna i-opposition.
Kodwa unobhala kuhlangothi olubona ngezemithetho kuZANU-PF umnumzana Paul Mangwana uthi kukhetho lwalonyaka bakhangelele ukunqoba eHarare Metropolitan kulandela inguquko ebekhona ebandleni lakhe yokuxotshwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okhokhela uhlangothi lwabasakhulayo kubandla le-National People's Party NPP umnumzana Khulani David Ndlovu.
Siyabonga Mavis Gama. Hayi, isikhathi asiselaso, ngakho sehlukana lapha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, sithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.